nabo sokungabantu abaphila ngokuzisebenza okudala ukuthi bengabi naso isikhathi esinye abasibeka eceleni ukuthi balwele izinto ezifana lamalungelo, balwele izinto ezifana lezinto abazikholelwayo mhlawumbe kwezepolitiki, mhlawumbe ivini nakukholo ngolwesiKrestu. Abantu abaningi abeZimbabwe isikhathi sokukwenza lokho abaselaso ngoba sokubantu abazisebenzayo, yiwo umahluko okhona. Kodwa alubana kudaleke indlela zokuthi abantu bathole inzuzo, abantu bathole ukuthi okuyikho abakusifisayo ukuthi kube khona empilweni kungenelisa ukuthi kubaphilise khathesi. Abantu abatsha baseZimbabwe balakho ukuthi bazimisele badale inguquko abayifisayo njengalokho kwenziwe ngabantu abatsha baseZambia.
Ye, nantu daba Mnumzana Sibanda, wena uthini, ubona kungenzakala yini eZimbabwe okwenziwe mabesakhulayo beZambia?
Ngibathile sicho singani sesilenkinga kancane masikhangela kumbali uzathola ukuthi abantu esika hlonipha kakhulu abanjengabo babu Joshua Nkomo, abanjengabo Jason Ziyapapa Moyo, obabu Dabengwa, Alfred Nikita Mangela labo Robert Mugabe baqala iactivism lokusebenza ukulwela ilizwe lenkululeko lokumela izifiso zabo lezinto abezifisa bengabantu abatsha bebancane bazimisela baze bahamba abantu abatsha besiya lweli ilizwe, ilizwe leli abantu abalilwelayo ngesikhathi sabo besilwa babengabantu abatsha. Kodwa khathesi sile sine-generation esingaselandaba kangako lezinto eziqakathekileyo esizime njengamalungelo, sesine-generation ekholisa nje ukuthi ungayinika ifoni itshone ku-TikTok, ikholisa iku-social media, abaselazi abasazihluphi ngezinto eziqakathekileyo ezidetermina elakusasa labo. Yizihluphi endibona kakhulu eZimbabwe, futhi khonokho ukuthi kuthiwe eZimbabwe abantu abatsha abaningi bafundile, ngibona kuyi-disadvantage kakhulu ngoba bafunde izinto esizifundileyo yizinto esingasenzi siqakathekise ikusasa lethu. Bese kubuya labe umphumelo otsho ngumnumzana uBhajira uqakatheke kakhulu ukuthi kule nto eyesenzakalayo yokudismantle kwe-economy, ukuwa kwe-economy kwenza lowo lalowo abe ngumasithandela. Siyakusela muntu ongambiza ukuthi asihambelini bantu abatsha seyitoyitoya, ungavele uthenja ukuthi asihambeli seyitoyitoya simele amalungelo. For example, into elula njengokuthi asilagesi, sihambeli seyitoyitoyela ugesi bakubuza ukuthi uzasinika malini, akhona yini ama-$30 njalo sathola yini utshwala. Embona kusa kungumsebenzi onzima kakhulu ukuthi senze okwenziwe ngama-youth eZambia.
Ye, Mnumzana Bajila, siyabona ukubana bakhona abasakhulayo abangakaze bevote, njalo okuthiwa bathi bona ngingaze ngiyevota umsebenzi ingatholakali ngiyabangicitha isikhathi sami, uthini wena ngalo?
Silalo uhlelo esengingangena khona emagumeni abantu lapha abanye sowethu sihamba siguduza sicela ukuthi abantu behambe bebhalisa ukuvota. Kule mihlobo eminingi yabantu abalezi zathu zabo, abanye yibona labo bajoya bathi bona ukuvota akusoze kubalethele imisebenzi lalokhu lalokhu yana, abanye ngabathi bona balenkolo ezinje lezinje ezidala ukuthi bengayivota. Kodwa bese kusiba khona abanye abafisayo ukuthi behambe bebhalisa ukuvota kodwa bangelalwazi. Abanye baya bekubuza ukuthi kuzavotwa nini, kuzavotelwa bani, kubhaliswa ngapi, lezinto ezinjalo nje. Okuqakathekileyo yikuthi amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimele zodwa, abamaphephandaba, abamaradio, abamathelevishini bakhulume ngalizwi linye ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa lithemba. Nxa ama-political party wonke eza kuba le ndlela yokuthi sifuna ukusebenza ndawonye ukuthi sicela abantu ukuthi behambe bebhalise ukuvota, singakafiki kusibanga sokuthi bazavotela bani kodwa sibaceleni behambe bevota. Okunye njalo kube yibo abantu abatsha abanikezwa umlando wokuthungamela lezo nhlelo zokuthi kuhanjwe kuyebhaliswa ukuvota. Lathi kwaye kwaba lezikhathi esaba khona ngama-first time voters, lapho engangikhona kwakuqakathekile ukuthi lami kwabakhona abangikhethayo bangibona ukuthi ngancedisa abanye osowethu behambe bebhalise ukuvota. Kwaba njalo ngiyakholwa ukuthi alubana i-electoral commission ingaphumi emahofisini ihambe izikolo emakhaya emadipa ibuye la khona phe madolobheni bengene emashop ephambili kwamagrosa lapha bekhona bethi bantu balisana ukuvota sizabona ontanga abantu abaningi bebuya ukuzobhalisa ukuvota
hayi bezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigcibela uhlelo mnumzana Sibanda usitshela ukuthi wena uthini ngalokho okukhulunywe ngumnumzana Bajile
ngivumelana naye ngithanda ukugcizelela futhi njengomuntu ongumfundisi ukuthi lamabandla ezokholo aqakathekile kakhulu ukuthi afundise abantu emaphrofithi lapha ukuthi kuyileli responsibility yabantu abakholwayo ukuthi sihambeleni siphatheke kuhlelo zokwakhiwa kwelizwe ezinjengokuvota kuyo kuqakathekile ukuthi umkhankaso lo otshiwo ngumnumzana uBajila nabafundisi labo bakhokhele lama youth leader amachurchi